sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thandolunye Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba hwelamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-14 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulandela isaziso sikahulumende kuthange esokuthi usezaqalisa ukwabela izigaba zelizwe inhlanyelo, ingcwethi kwezokulima zixwayisa ukuthi kungakhethwa nangezombusazwe.
Njengazo zonke inhlelo zikahulumende, kulabanye abasebethatha inhlelo zikahulumende baziphendule zibe ezombusazwe.
Osakhulayo ofunda ekolitshini leNUST uMswati Fortune Donga usevaze umtshina ophehla amandla kagetsi usebenzisa ingodo lamakhafitha amaplanka.
Lokhu olwamagetsi kunjalo ngananzelela ukuthi kulezinto ezinjenge-biomass yena le nkuluma ngayo ukuthi ziningi, zi-abundant endaweni eziningi eZimbabwe lapha.
Idale le-house elakwelemelika elicubungula udaba lomvukela wanyakenye liqalile njalo ukwemukela ubufakazi lidinga ukutshengisa ukuba umnumzana Donald Trump wajojozela umvukela.
Njalo uDonald Trump lakathesi abebandla lakhe lokho besesekhona abamsekelayo, njalo bakhona abangakuboniyo okubi akwenzayo ngoba basamela kakhulu kulokho akhangelane lakho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulandela isaziso sikahulumende kuthange sokuthi useqalisile ukwabela izigaba zelizwe inhlanyelo, ingcwethi kwezokulima zixwayisa ukuthi kungakhethwa nangezombusazwe lapho isinikezwa abalimi. Uhulumende uthi usethwale inhlanyelo le eziphaleni zeGrain Marketing Board ezigabeni ezigoqela elusulu, eBhinga, eNkayi, eLupane njalo ledolobho lakoBulawayo. Selitholile lalo ezinye impahla zokulimisa ezigoqela imvundiso. Lisalindele inhlanyelo le. Asizweni ingxoxo eyenzwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7 exoxa lomnumzana Thandeko Zintimkandla.
Nxa kuyilolu hlelo lwentwasa angithi ngugajombo, angithi kufuna abantu abaseselamandla okucabanga khona lokho ukuthi bagibhe lawo magodi kwenzela ukuthi baze bathole leyo nhlanyelo, ngoba abalimisi bahamba bayekhangela ukuthi ngempela amagodi lawo asegejiwe yini ukuze umuntu athole inhlanyelo. Manje ogogo labokhulu abasemakhaya bangasenelisiyo ukwenza njalo ukugebha lawo magodi abazuzi lokho ngokokuqala. Okwesibili, njengazo zonke inhlelo zikahulumende, kulabanye abasebethatha inhlelo zikahulumende baziphendule zibe ezombusazwe, ikakhulu njengoba nje ngomnyaka ozayo kuzavotwa sekuzasetshenziswa yona inhlanyelo yonale lwemvundiso leyo ukukhankasela uhulumende ukuthi khangelani uhulumende ulenzela lokhu lalokhu lalokhu. Abanye abasoze bakuthole khona lokhu. Kube sekubuya lali ndaba yokuthi kuthiwa sekuyasetshenziswa mbobulembu abantu kuzamele benze lokhu lalokhu. Kodwa imihlolo le emakhaya bazayithatha ngaphi indlela yokuxhumana emoyeni njengoba amagagasi obulembu ehlupha sengitho lakhona emadolobheni lokuthiwa i-network? Bayazakwazi ukuthi benzani, baxhompa ngaphi, benzani? Ngibona nje ukuthi okunye uhulumende uzama kwenzela ukuthi abukwe ukuthi yena nguhulumende wesimanjemanje, kodwa isimanjemanje sakhe angisiboni sisebenza kakhulu ebantwini ngobana obulembu kabubambeki. Loko kuthiwa i-network kuyadula, kwezindawo bakhwele entabeni bezihlahleni kuze bathole lobo bulembu.
Wona amalungiselelo okulima asengaphi kathesi?
Ekuhambahambeni kwami ezabelweni esengengakubona nje, hhayi, ngiyabona kwezinye indawo abantu bebiya intango zabo belungiselela sona isikhathi sokulima lesi, bevala izikhala ukwenzela ukuthi nxa sebelima intango zabo sezibiyiwe. Laba abangabe bezama uphendula, yilaba abangabe besebenzisa amathalayitha nxa belimali. Angathi ngihambela omunye umango wokhodlwayo. Ngabona ayibezama sibili kodwa komila kuphenduleki njengoba lelanga libuye latshisa kangaka. Le nkomo ngalesi sikhathi inkabi lezi abantu abalima ngazo la madonga okunye sekucakile. Ngazake kube selelisa kakhulu ukuthi kulidonse ikhuba kuphendulwe umhlabathi owomileyo njengalo osukhona. Abanye balamasimu amakhulu lenhlanyelo yona leyo ephoba ligajana enikwa abantu lawona lawo manganyana avela kuhulumende kumele beyengezelele. Ingaba khona kodwa ke kayiduli lo muntu phansi kanti lo hulumende layo sowavele wona abantu bakithi ukuthi ahlale ethi uyabakhangeza ukuthi bamsekeleke nxa sebengenelwa indlala.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ubexoxa ecingweni lestudio 7 eseGwanda. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uphinde waxoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo, yena oxwayisa abalimi ngemihlobo ehlukeneyo enhlanyelo.
Kuqakathekile ukuthi sizilungiselele kakhulu emangweni welakithi laMandebele ukuthi sivame ukuthi izulu vele lingani ngendlela esifisa ngayo. Ngakho ke nxa sithenga inhlanyelo bakithi balimi, nxa uzimisele ukuthi uzalima umumbu, khetha inhlanyelo hayile efuna ukuthi ibe semasimini up to 4-5 months abathi long season variety. So mina ngiyayixwayisa ukuthi kwelakithi kake sinanzele nini ukuthi sithola ama-short season kumbe medium season variety azavuthwa masinya engadinga amanzi kumbe izulu eliningi. Okwesibili ekunye kumele sikunanzelele ukuthi kasibuyele nini kulezi zilimo ebezivele zilinywa ekadeni. Lapha ngikhuluma ngamabele, ngonyawuthi, siphinde sikhulume njalo ngophoko. Pearl millet and finger millet. Ngibona ngani kuzasiza ukuthi lanxa sohlanyele sibile umumbu kodwa sihlanganise lalezi ezinye izilimo kwenzela ukuthi lanxa umkhathi ungasabi ngalindlela besikhangelele ukuthi ungaba yiwo kodwa singasweli isivuno. Mphinde njalo ngixwayisa ukuthi into ezifana lamajodo, lamakhabe, lamakhomane, indumba, lakho konke nje okunye ofanana lendlubu, lamazambane, nxa umangwa kini uvuma umhlabathi. Kasizameni ukuthi singahlanyele into eyodwa kuphela kodwa sihlanyele sihlanganisa. Ngesikhiwa bathi it's a risk mitigation ukuhlanganisa, ukudiversifya kumbe ukuhlangahlanganisa izilimo zakho.
Kuyini uhulumende angakwenza ukuthi ancedise abalimi?
Into uhulumende angasinceda ngayo nxa ngibona mina ukuthi number one, abalimisi bethu ngababahlomise ngolwazi olupheleleyo ngendawo ngendawo. Hayi ukuthi ngisenkayi bese ngithola umlimisi ongifundisa ukuthi kulinywa njani emzarabani bona bathola izulu elinengi. Sifuna abalimisi abazindawo ngendawo zethu besixwayise kuhle ukuthi ngendawo ngendawo kufanele silime njani. Okwesibili, zikhona indawo kumbe abalimi abathile uhulumende abasizayo abathola inhlanyelo lomvundiso. Esami isicelo kuyabe ukuthi kazingaphuzi ifumvuza intwasa kumbe emakhaya abantu bathi igatshompo. Ikakhulu abantu abalamasimu amancane kuyasiza khonokhyana. Sengibonile kwezinye indawo njengakotsholotsho sebeqalisile abantu ukugebha amagodi akhona. Yisona lesi sikhathi sokuthi abantu bezilungiselele. Ngilethemba singaba sizaba lo lesizini kumbe isikhathi sokulima esihle lonyaka nxa abantu bezilungiselele kusese lesikhathi.
Lo-ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Kulo sakhulayo umswati Fortune Donga ofunda ekolijini le National University of Science and Technology nasti kwaBulawayo osebaze umtshina ophehla amandla kagetsi usebenzisa ingodo lamakhafitha amaplanka. UDonga uyahlanganisa lokhu lezihlahla ezingafunakaliyo ezibulala izifuyo zingadliwa lokunye okunjengamakhafitha atholakala kumankampani abazayo abakuthi ngesilungu i-biomass. UDonga odabuka eNkayi uthi wakubona kufanele ukuthi aqale uhlelo olunje ngenxa yohlupho lwamagetsi. Ugeina kumete saidi we Studio 7 uxhumane loDonga ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Project lei ngayiqalisa ngo-2020 during i-COVID era lapha ngiqalisa i-COVID. So into eyenzakalayo ngalanzelela ukuthi kulo hlupho lwamagetsi njengoba sikhuluma ngokuthi lo mtshina ngokwenza amagetsi for me esikuthi i-biomass. So ngananzelela kulo hlupho lwamagetsi. Kulo hlupho lwamagetsi kunjalo ngananzelela ukuthi kulezinto ezinjenge-biomass yena le ngikhuluma ngayo ukuthi ziningi zi-abundant endaweni eziningi eZimbabwe lapha.
Uma sichasisele ukuthi i-biomass ivele yona iyini?
Lapho enzuka khona eNkayi, kule company eprocess amathimba, kule zihlahlakazana ama-invasive plant species. So ngananzelela ukuthi ku-community enjengayonaleyana eNkayi kungasetshenziswa lama-resources enjengana la engikhuluma ngawo, i-west yamathimba aproducer ekhampanini enaleyana esenkayi eprocess amathimba, labo lama-invasive plant species ona lawo kunganceda ekuthini mhlawumbe ingxenye yamagetsi angabe maybe isebenza khonapha eNkayi sikwazi ukuthi maybe siziphekele wona sizenzele wona.
Kuyini okwakwenza wacabanga abalemicabango enje ukuthi uqalise uhlelo lonolo?
Kiwa sithi khona khona necessity is the mother of invention. So ngangokuthi zonke izinto zonalezi sizibonayo radio yalesekiyo i-news zonalezi ama-globe ama-imota anything esikubona nje sikusebenzisa insuku zonke khona lapha kwabakhona ngenxa yokuthi kwakudingeka ukuthi kube khona. So nanzelela ukuthi eZimbabwe lapha kulo hlupho lamandla kagetsi, amagetsi ayashota kakhulu eZimbabwe lapha. Singakhangela in terms of into eziyama-load shedding, iwatshengisa ukuthi amandla kagetsi ayashota. So isikhathi esiningi kuya kule-load shedding, ngananzelela ukuthi khona uhlupho lolu lwamagetsi nxa kungadingakali i-solution maybe eyenziwa locally, sebenzisa ama-resources alocally like i-biomass njengoba ngayithinta.
I-biomass le esingayithola lapha elizweni eZimbabwe inganelisa ukupheka amandla kagetsi amaningi okungakanani?
IZimbabwe i-estimatele ukuthi ngaba le energy potential of over 1000 megawatts of energy. So which means that kuyakwanise ukuthi kugenerate over 1000 megawatts of amandla kagetsi from ama-biomass resources ona la esilawo eZimbabwe. Ngasenanziya lokuthi khona ilizwe liluza imali eningi every month lizama ukusecure amagetsi ngokwa importer from Mozambique, Mozambique and so on, but still ama-load shedding lokho sibakhona. So nganazela ukuthi kule gap khonaphana kukhona okufanele kwenziwe.
Le nzuzo nawo ukusebenzisa i-biogas nxa sikhangela okunye okusetshenziswayo ukupheka amandla kagetsi.
Ngananzelela futhi ama-resources amaningi esiwasebenzisayo for ukujenerate amagetsi, coal, petrol, diesel and so on, they are not environmentally friendly. So ayangcolisa umphathi, umoya and so on. Njalo futhi ngokuya kwesikhathi azaphela ngama-non-renewable resources. So kuyadingeka ukuthi for ama-resources anjengawona lawo, since vele kasila asizenzela into enjeyabo petrol, diesel eZimbabwe lapha. So nxa watholakala indlela elocali, ithola eyenziwe locali njalo friendly to environment ukuzama ukukhava that gap kungaba into enkulu kakhulu.
Lo ke ngumswati Fortune Donga osakhulayo oqhuba izifundo zescience ekolijini leNUST kwaBulawayo. ELeBotswana lithi uqakathekile ukubumba imithetho ekhuthaza ukuphatha kahle izisebenzi okugoqela ezokuza kunye le kuyindlela engathuthukisa isimo somnotho walelo lizwe. Okuningi asikuzweni kumqondisi Dube eseGaborone kweLeBotswana.
Lokhu kuvezwe ngolwesithathu ngesikhathi leBotswana lisethula amanyathela elathathayo ukuthuthukisa isimo sezisebenzi kulandelwa imithetho ye-International Labour Organization, i-ILO. ELeBotswana kade liphanyeka uhlelo olutsha olwe-Labour Market Observatory kuyindlela yokufaka isikali kumango emithetheyo ukubona ukuthi amalungelo esisebenzi avikelekile. Umphathintambo obona ezemisebenzi kweleBotswana, uNkosikazi Anna Mukherjee, uthi ilizwe lakhe lihamba phambili kuhlelo lolu uma uqathaniswa amanye amazwe emhlubulweni weSADC.
The attainment of decent work for all women and men, including young people and migrant workers.
Uhlelo lokuthi kube nesimo esihle sokusebenza kubomama labobaba okugoqela abokuza, kuqakathekile ukuthi sibe lesimo somnotho esingakhethi mhlobo.
Mukherjee uthi kuqakathekile ukuthi kuhluzwe isimo sezisebenzi ukuze kuthuthukiswe indlela abasebenza ngayo bengahlukuluzeki. Njalo uthi kuzakwenza uhulumende weBotswana abekwazi ukuthi kulesisebenzi ezinjani ukuze abekwazi ukuthi anganikeza yini amaphepha osebenza kwabokuza.
The returns provide critical information needed to facilitate the strengthening of our labor market programs.
Kumele abaqhatshi begcwalise amaphepha bawaphe uhulumende ngezisebenzi zabo ukuze sibekwazi ukuthi silezisebenzi ezinjani, njalo kusiphathise ekupheni amaphepha okusebenza kwabokuza.
Umnumzana Sifa Sithuma okukomite bumba ugwalo lwe-diaspora policy uthi amazwi kamphathintambo Mukherjee ayihlisa uvalo kunenge leZimbabwe elisebenza kweleBotswana.
Ya, amazwi akhulunywe nguminista mahle kakhulu. Ungakhangela okwenzakale eGoli kumalanga naladlulileyo kuma-migrant workers, kwenze lobani loba khona lapha eBotswana, kwenze abantu bethuka bacabanga ukuthi mhlawumbe uma kusuke eSouth Africa kuzoweza lapha. But amazwi akhe aphe isiqiniselo esihle sokuthi iBotswana has always been a very different environment in terms of abantu bokuza. Yebo, abantu abaningi bayazi ngendlela mhlawumbe engayisiyo.
Uthuma uqhubeke esithi eleBotswana ayisilo lizwe eliphehla inzondo njengokwenzakala kweleSouth Africa, noma nje ilizwe ngalizwe lilengxaki zalo uma kusiza ebantwini bokuza.
Lapha okuqakathekile ukuthi umuntu abe lamaphepha nxa yonke into yakho ihlangene. Akula hlupho lapha eBotswana, akula muntu ongakukhangela ngelihlo lokuthi umuntu okuza kumbe njani, akufani leGoli. So nxa lo minister ekhuluma amazwi ayamahle kangaka, kupha at least i peace of mind lokuhlaliseka ebantwini abokuza, ikakhulu amaZimbabweans, ngoba izindawo ezinenxa ukukhunywa ama-foreigners kukhangelwa kakhulu abantu abavelele eZimbabwe, abanye amazwe abakhangelwa as foreigners.
Uhlelo lwe-Labour Market Observatory lukhona amazwe atshiyeneyo, kuyindlela yokuthi kubone ukuthi izisebenzi ezakulelo lizwe kanye lezokuza zivikelekile njalo zisebenza zikhululekile. Iningi leZimbabwe, ikakhulu emazweni angomakhelwane, bahlalela evalweni ngesikhathi uqonga ukuthukuthela kwabokuza. Amazwe amaningi esevala amathuba okusebenza kwabokuza. Kule nani labeZimbabwe elingaphezu nje kwenkulungwane ezimbili, i-2400 ezilamaphepha okusebenza osemthethweni kweleBotswana. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi esinye sezigilamkhuba ebezihlome ngemibhobho zathathela imali edlula isigidi esisodwa $1.1 million izisebenzi ze-ABC Auctions eHarare sidutshuliwe safa ngolwesithathu. Ezimbili zalezi zigebengu zibanjiwe zamiswa emthethwandaba izolo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi umbukiso wezokwethekelelwa kwelizwe ohlanganani sanganayo iWorld Tourism Expo uhamba kuhle, njalo abavela kwamanye amazwe bathi ilizwe leZimbabwe lilezemvelo ezibukekayo okokuthi bazazisa umhlaba wonke jikelele ngazo. Okwamanje ke sizwe imbono yenu lisithumele nge-WhatsApp. Yeah.
Thank you very much, Studio 7. Thank you very much, Studio 7. Mbonge labantu ke abanengi aba kuma bekhuluma bethi hayi nathi singama political analyst nathi siya analyze ngeze indlela siyehlukana ngemibono kodwa iline iyi-1. So into engizamanje ukuthi sikhulume lapha ukuthi ayikho into engaqali kusabhuku, yonke into iqala kusabhuku ngoba kuthiwa i-crawl head. Crawl head is that is an English way of talking. I'm not answering anybody, but yonke into lesithupha sakho uthola sibongeke vele noma uthule ufuneka usabhuku. Usabhuku is a cheap whip yento zonke. So we can nyanyisa udelela usabhuku, but I'm not talking about osabhuku bezanu. I'm talking about ama traditional sabhuks abantu abavele bekhona right sendlula lapho. Hayi bantu, into ekhona ikuthi asiqhubekeni sihlaziya ngendlela esifonisana ngakhona. Yonke into iqondile, iqonda ngokuhlanganiswa imiqondo, liyabuya le-answer yodwa. Kodwa uma lingahlanganisanga imiqondo alibuyi ne-answer. So into engiyikhulumayo ukuthi hayi bantu, mina lezanu ngamanzi le-oyila kuhlangani. Thank you very much, bye-bye.
Studio 7 linjani basakazi bethu? Hayi, siyazizwa izindaba, siyakwizwa labantu bezanu phepha abafana labogawuli ukuthi abantu abanjengabogawuli bababuyisela intuthuko yelizwe emuva. Ugawuli mayeza kukhanya ebhovuka, ebhovukele umuntu onjengomnankagwa, umuntu osebule lilizwe, umuntu obopha abantu, obopha umabantu aphikisayo, kude zokale bhovuka. Kanti yona gawuli uthulani vele kuzanu phepha ngoba gawula sikhundla lesikhundla. Yini into oyitholayo? Ukuthi nje kuthiwe umsekeli wezanu phepha ikhona ukuhamba ubhovuka kuphela nje. Abantu bangathi basule umnankagwa bhovuka kuphela utholani. Lo mnankagwa lo ungathondi kakwazi ukuthi kulo muntu othiwagawulo njengawo awuyayanyisa gawuli ma. Angizame ukuziqoqa ma. Kambe abantu bathi bedubeka ngako ukuzwa kale ubhovuka wasibiti uyisekile umnankagwa wasibiti. Ha uzodila abantu bemashonaland shuwa sebesule umnankagwa kodwa nto kubhovuka kawutholi lutho. Umuntu imoto yakho nje ihambe esikontirini gawula lutho nje. Anisizile ukukhetha ama-central committee wona zange wakhethwa ngitsho mantu manje sikhundlela zoyini. Ukuthi ungwezanu phiyeke kuphela zinuka amakhwapha ma.
Salubonani, salubonani kustudio 7 linjani? Mina igama lami ngukholisani Ncube, ngithola esigodini. Uhlupho lwami luyilolo lokuthi ngizwa bethi sebefuna ukusiqumela amawadi, baqume ama-district lapha. Angikwazi ukuthi bafuna ukwenza njani kahle kahle, kodwa into khona esiyaziyo kuhle ukuthi kuyipolitiki nje. Bazama ukuthi uyakwazi umnankagwa ukuthi ngiyabulala okhulu bethu labo baba bethu, abazali bethu babulawa nguye. Namhlanje sebhodi ehambe etshela abantu esibalutshwane kumele ama-constituencies aqunywe. Sicela ukuthi akasichazele kuhle ukuthi ukwenza njani khona ubulutshwana bethu bomhlupha ngani.
Studio 7 linjani lonke izihlobo zami? Ngicela ukungazitshi igama. Mphendula linkulumo ukuthi khona ibhinga iyalungiswa. Hayi, abantu bengabi ibhukubhuku. Ibhinga sikuthi ilungisela ukuthi upresident ufuna amavoti. Hayi, ibhinga ilungisela ukuthi ilomkhonomi omningi abawuthola kiyo, yikho belungisa imigwaqo yokulayitha leyo mkhonomi bewusala pha bawusa khona. Hayi ukuthi ibhinga ilungiselela ukuthi khona kumbe kukhona khona kulandwe khona. Ibhinga ilomkhonomi omningi abawutholayo lapha, so yikho belungisa imigwaqo ngesikhaphe kaphi. Okwamavoti hayi kungelinye isayidi, kwamavoti kulinye akuhambisani lamavoti lokuzihlobo. Hayi, umkhonomi olapha ebhinga sithumacha abawubonayo abawuthola uma bephopola, yikho belungisa imigwaqo ukuthi imoto azabo zihambe kahle uma ziyalayitha lowo mkhonomi. Yikho engikubonayo lokho mahlabezu.
Ngustudio 7 amavoko njalo. Ya, bengithanda ukuthi ke ngithi ngikhulume nomdala okhumalo la othi khona amasobhu emashonaland avotela abantu. Enye ispeculation lamanga amanye asuka ahambelani nomuntu beli njengabantu besintwini, especially ngezibongo zethu eziqatha lesi. I don't think kulo sobhu kungavotela abantu. Never in this world. Mina ngeke ngakwenza ukuvota lokuvotisa lokho. Ambonto usobhuku yangena u-ballot box esiyavotela wena. Usobhuku of course ngahamba nawe, ehambe labantu bakhe kuthiwa kuyavotwa, but kangeni labo ubhokisi. Akula party enye ye-opposition engakuvuma khonokho. Angikwazi ukuthi ukhumalo that kind of information yena uyithatha kuphi. Kumbe uyabe khona emashonaland nxa kuvotwa, engasichasisela ukuthi kubona njani khonokho kungakusenzakala. That's highly, highly impossible, Mr. Khumalo. Asazi ukuthi wena kumbe nxa silala singekhaya ngisiyavota kambe ungabona ukuthi ngivotele bani. Even unkosikazi wakho, it's so difficult ukuthi ubone ukuthi uvoteleni. asuka livumeleni ukuthi uyavotela iparty wena oyifunayo afika avotela iparty ayifunayo yena. So it's not true ukuthi kuthiwa abantu kudala ababevota kusase lotswangirayo wayekwazi. Konke lokho is political propaganda efana lezana opho ngokuqamamanga zegcekeni akula muntu ongena nomunye ebhokisini. Ambondi liqiniso khonoko indlela izane lisebenza kahle sokurobha ngeyokuthi bethi umuntu lo kafundanga akwazi ukubhala umuyisilima ngizamvotela. That's the only way they can use, not ukuthi usobhuku uyakuvotela. That's not true. Asoqiniso lelo baba. Hhayi lapho-ke hhayi amashona amabi sibili kodwa ungafiki ukusi-extende njengenale.
Siyabingelela emsakazweni, sibonge kakhulu umsebenzi. Ngithanda ukuphawula nje kancane indaba yamadoda lawa e-ZANU PF engizabayikhulumela kakhulu. Bayikhulumela futhi i-ZANU PF ingelanga ngitsho leyo odwa into ebambeka abayenzayo. Since 1980 ilizwe lelo belithe njola e-Afrika, izizwe zonke ze-Afrika bezisezimbabwe including lama-South Africans wona la asechuma manje ebekwazi ukuthatha imfundo ngapho. Njengamanje iZimbabwe sokuyinto elihlazo, noma ukuphi nje ungathongwa eZimbabwe nje kuyabe sokungani ngenye indlela, bhekwa ngenye indlela. Kanti-ke amaZimbabwe khona bafundile bale discipline kodwa basahlonipheki ngenxa yehulumeni yezanu PF leyabamba umbuso 1980 namanje abafuni ukuvuma ukuthi bahlulekile. Ngilethemba ukuthi lokhetho luzayo umnyaka ozange bavume ukuthi bazawube behlulekile ukuthi abantu bakhethe omthandayo. So mina bengicela nje ukuthi ngakuya ngami amaZimbabwe nje ngaba ukubona khona ukuthi eZimbabwe ukhetho lwe-election friend phase and PF vele ngeke isaluwina kodwa ngeke isavuma. So bengicela ukuthi amaphatha njengabo CCC ebezama ukudinga ama-reforms azaba better ukuthi next year i-election kibe friend phase iZANU PF leke esikhohlweni ngayo. Kunini bakithi Nkosi yami, kunini sibuswa iZANU isehluleka ngisho naye nengane encane yabona ukuthi iZANU PF ihluleka. I-education ayisekho, izibhedlela zikho, imigwaqo ayikho, akusela nto ekhona. Intuthuko ayikho kulela ilizwe Nkosi yami, intuthuko ekhona ekubantu, abantu abazenzelayo ukuzizamela ukuthi ubone mhlawumbe umuntu yakhe indlumbe, mhlawumbe umuntu ugubha umgodi, umuntu uyazenzela yena kwayena. Ihulumeni yakhona iyamcindezela. Hayi, siyabonga.
Ningabe ninjani ku-Studio 7? Ngithanda ukubingelela amaNdebele wonke nemoli zakwaNdebele umhlaba wonke nje jikelele, ikakhulu labo engizalwa nabo uTryfino, Ndaba Ezinhle, Ubekezela, Nkosi, uMzingaye, Ayanda noAndi. Ngibuye ngibingelele njalo uNkosikazi nabantwana bethu uMbali, uMinenhle noMbongeni. Ngithi nje hayi, niphile niphile bakwethu. Ngithanda nonke, ngingakhohlwa abasakazi bethu beStudio 7 bonke. Ngibuye ngithi-ke kumfowethu lana umakhelwane wami uThuso Khumalo, ngithi mfowethu ngiyabonga kakhulu, you are making us proud. Bengicela nje bonke laba bantu badlalele ingoma ka Love Mama Jaivana ethi anginamali. Ngiyabonga msakazi.
Hayi, lathi siyabonga balaleli bethu ngamazwi enu la elisithumele number ethi yona +12024650318. Hayi, sikuzwile ke mlaleli wena ofuna uMajayivana, isikhathi ukuthi lamhlanje asikho, sizadlala ngeviki ezayo uMajayivana. Ukuzemelika idalele the house elakwele Melika elicubungula udaba lomvukela wanyakenye luvumelane lamhlanje ukuthi livumelane izolo ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump kumele azohlolisiswa abuzisiswe phambi kwalo esipha ubufakazi. Leli dale liqalile njalo ukwemukela ubufakazi izolo ngemva kokuma kwamaviki ambalwa. Lifuna ukutshengisa ukuba umnumzana Donald Trump wajojozela umvukela lo owathiya abantu abayisithupha, abanye bengamapholisa befile. Hayi, isikhathi sesingasavumi ke, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangeleke ezinye zenhloko zendaba. Osakhulayo ofunda ekolijini leNasti uMswati Fortune Donga usevaze umtshina ophehla amandla kagetsi. Njengoba ngitshilo ke isikhathi sesidliwe nguMangoye, abengenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ku-www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande, libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni, kodwa indaba ziyaqhubeka kusihlwa ngo-7.